umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili siyangena nabazali sichuma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonabo beyile emhlanganeni mbili kwamakhulela lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba hhayi abazali bayezwa siwukhulumayo basilalela sofaka siyamukela kuhle baba
kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi
iBulilima West yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko ngeze-development ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapho engikuthembisayo mina ukuthi ma besivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance uhulumende we-MDC Alliance sizayenza okuthiwa i-devolution of power ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi imigwaqo upresident ubaba uShamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha induku enkulu sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise phambili amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona umzekelo sengawufaka ukuthi idamu mabhongane lapha engisedukandalo kathesi lapho abazali kedwa ukhuluma ukuthi bashisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo ba
sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu p f khona ngapho eBulilima West kumi njani
babankomo kunzima abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha nje ngidada ukutshelwa ukuthi lela kulo ndoda othiwa ngumadeda mhlanga ethembise omunye umama ukuthi uzamdubula ekhanda ngenxa yokuthi uhambe emhlanga e-MDC la kusemasendo evikini edlulileyo abantu belesiyetshela ukuthi ma bangavotela i-MDC bazancitshwa ukudla izane yesaba ukubiza ukhethelelo isizame ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani
ukhulume ikakhulu ngamadamu le migwaqo ethuma izikolo zona zimi njani
ezikoleni lapha babankomo kubi ngike ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathambe banyathela egangeni ngenxa yokuthi izikolo zibhidlikile ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakelwe ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphuma amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi and then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona yikho abazali bakhala ngokuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili izigaba zabo lezithuthuke.